iParliament yanamhlanje asizange sihambe mathupha sisebenzise ubulembu le abayithi iZoom evumelana ukuthi abantu abaningi babe ku meeting eyodwa so sisebenzise yona njalo uhlala kweParliament yanamhlanje bekuyingoku ukuthi nje idluliselwe phambili kumbe ngithi ukufaka ilanga elizayo ngoba umthetho weParliament uthi nxa ilanga selibekiwe ukuthi iParliament idluliselwa phambili kumhlakabani lelo langa kumele kuhlalwe kudluliselwe phambili so yikho namhlanje kusenzakala sihlale ukuthi sidlulisele and ubuningi bethu besikuzuma so idluliselwe kumhlaka 16 lapho kuza kuya ngokuthi ama lockdown regulations athini xa kuyikuthi khona lockdown iphinde yayengezelelwa njalo ukuthi khona kuzabonakala ukuthi kwenziwe njani njengakuqala ukuthi sahamba sonke saqala sathestwa andivana singene physically eParliament kumbe kuzathiwa siye phambili sisebenzisa ubulembu konke lokhu kuza kuya ngokuthi yona COVID isime njani lokuthi amanani ayaphezulu kumbe ayaphansi na.